Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zulugandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 wamgqibelo mhlazi ku 7 Lwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Joe Biden usekhethwe ukuba ngumongameli weMelika kulandela ukwethulwa kwempumela yokhetho esigabeni sePennsylvania.
UTrump kazanga nanzelele ukuthi kulaloko kuthiwa email ballots lokhu okubuya ngencwadi.
Kwenziwe isikhumbuzo sikamuyi umnumzana Kenneth Dina obemela isigaba seGlenview edalele parliamente ongwebandla leMDC Alliance ngesikhathi leli bandla likhala ngokulahlekelwa ngamalunga alo amanengi asakhulayo.
Siyadana kakhulu ngoba ngensuku ezingu 6 weeks sesilahlekelwe ngamachawe akwana
kwezemaphandleni. Sikhangela udubo lokusilela kwamanzi edede.
Hayi dede, lapho amanzi sebesiwakha le rulezaya agijimisa ngesizwe akho shapu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Joe Biden usekhethwe ukuba ngumongameli weMelika kulandela ukubalwa kwamavoti awesigaba sePennsylvania. UBiden uhle wathola amavoti athiwa ngama Electoral College votes angamakhulu amabili lasikhombisa 273. Umongameli Trump yena wasala elokhu elamavoti angamakhulu amabili lechumi 214. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Ukanya kulukhetho lohambe kuhle kakhulu. Kulukhetho olwenza sinanzelele ukuqhakatheka kwento okuthiwa idemocracy. Sibona ngathi amazwe amaningi kakhulu ngapha kithi eAfrica sikhanya leyo democracy siyayiswela ngoba kulukhetho belukhanya luchele lukhululekile. Sinanzeya lokuthi abantu behamba becampaigna bechelesile njalo abantu bekhanya bevota kungela umuntu ohlukumeza omunye ngobofosela omunye njalo kungela muntu ozama ukuthi kube lokwethusela abantu ngathi intimidation. So ngokunjalo ke kuluhlelo oluhambe kuhle esiqinisa ukuthi abantu labakhanya bazikhethele abamkhethileyo ngokuchelesa bengelani bengela problem. Kodwa kubathokozisa khona
umongameli Trump uthi kulokuqilibezela kukhetho lolo, ubona ngani into azikhulumayo zingaba ziliqiniso na?
Well, umongameli Trump siyamuzwa ukuthi ukhanya uyakhala ukuthi kulokuqilibezela okwenzakeleyo. Esingakutsho ngamafutshane singathi nje uyisililo sokwaliwa esokuthi kambe nxa indoda la ibizibona ungathi izakhonjwa kodwa yasibona ukuthi phela yebo nguye bebusa sikunanzele khonokho. So ke ubekule kunanzelela kumbe lokulangathela ukuthi engxenye abantu bazamkhetha. Njalo ungakhangela futhi okwenza umongameli Trump akhulume ngale ndlela lanxa la esazi ukuthi hayi into azikhulumayo nje izinto ezikhulumayo zokuthi ngezenzondo ezokuthi usedliwe. Siyakwazi ukumenza akhulume ngaleyo ndlela ungananzelela. Imbali yami eMelika yikuthi kukalutshwane ukuthi kube lo president osever one term abesephuma ngokudliwa kukhetho. Kodwa ke uDonald uTrump ukhanya hayi yena ke la usethi yakhe irecord engajwayelekanga eMelika ukuthi ungene ka-1 abantu bahle bamlahla. Kuyatshengisa ukuthi engxenye la isofala azinuka amakhwapha angasolo okwenziwe ngabantu. Abantu bakhethile ngoba befuna ukukhetha ngaleyo ndlela. Kazinuka amakhwapha azibuza ukuthi kungani abantu bemlahlile. Kulalapha lahleke khona kavume ukuthi yidemokhrasi angathi ngokudliwa abe sesithi kulokuqilibezela. Pho vele ubengenayo nikhetho ngenxa kulokuqilibezela. Anti ubengena esithi ukuthi hayi uzaphumelela. So ngokunjalo sibona ngathi okhulu ngoDonald Trump abantu bangakuthathi ngendlela akufaka ngayo. Indlela nje ukuthi indoda layo nxa idliwe izobuhlungu ibizibona ngubhodla inhliziyo ngokukhuluma into engazaziyo. Ikwesingakutsho ngoDonald Trump.
Umnumzana Ambrose Sibindi yingcwethi ecubungula izombusazwe. Ubekhuluma leStudio 7 ecingweni ekwobulawayo. Siphinde saxoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika umnumzana Raphael Mthombeni yena othi uMongameli Trump wazokhela umlilo emehlweni ngokukhuthaza abalandeli bakhe ukuthi bangavoti ngeposo.
Ngibona ngathi mina kuya njengokubona kwami njengoba ngangengabona ngaphambili ukuthi akusoze kuguqule lutho lokho osekukhona kathesi. Ngibona ngathi uBiden usesiya sibili endaweni yakhe ngoba aluba ngabe kungayisikho lokho bekungabe engxenye kuseduze kungutshikile obhanqa khona laphayana ukuthi baseduze laduze. Kodwa ngibona ngathi umtshiye kakhulu njalo echiya uTrump. Njalo ngibona ngathi uTrump kazanga nanzelele ukuthi kulaloko kuthiwa yi-mail ballots lokhu okubuya ngencwadi ukuvota lokhu kwencwadi. Ukuvota lokhu kwencwadi kazanga akukhulise esikhundleni sokuthi akukhulise yena wakwenza kwakhaya ngathi into embi. Abantu bakhe kabasazange bavele bafake incwadi ukuze bavote ngazo. So incwadi zonke ziphuma lapha kade sezingathi ngama-mail voting la. Akayanga phuma amanenga khona engama-Democrats. Ngaleyo ndlela sekumtshaya. Sekumtshaya kuteni yena sebona ngathi uyaqilwa. Kodwa akulaza kuqila akwenziwayo khona lapha ngoba yinto evele ikhona ku-system leyo ukuthi kuvotwe ngezincwadi. Kanti njalo kuvotwe kakhulu ngazo izincwadi lezi ngoba abantu bebesesaba i-corona.
UMongameli Trump useke wathi yena etshela labo abaseduze laye ukuthi ngasoze vele avume ukusuka esihlalweni lalapho enqotshiwe. Ubona kungenzakala yini lokho?
Ye, usengike ngamuzwa sibili ekutsho khona lokho. Ekhuluma khona lapha njalo sithi uzasebenzisa umthetho ukuthi umthetho uthini. Engikubonayo angakunanzeleliyo ukuthi loba ngazasebenzisa umthetho. Nxa kuyikuthi khona lokhu akusolayo bekuthola ukuthi ayisiyonto ebambekayo ependulela ukuthi khona lokho kuvutwe ngabantu kungabe yikho. Akusizile ukuthi khona lokhu akwenzayo. Ngoba kufanele ukuthi lapha sola khona athena nangansoze ngiphume ngoba kulezinto ezingahambanga kuhle kulobuqili obenziwe. Kuzamela ukuthi aveze i-evidence yobuqili obuyinqumbi enkulu e-overturna lokho osekukhethwe ngabantu. Angibona ngathi mina hayi loba ngazabe uyakukhuluma khonokho ukuthi kasozaphuma. Uzaphuma ngoba lapha nxa isikhathi sakhona i-constitution yakhona isifikile. Hayi uzakwenza kuyakwenzakala. Angithi uBiden angangena uzaba yi-acting president in waiting uze kufike uJanuwari.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika ubekhuluma le-Studio 7 ese-Texas. Igciwane le-coronavirus selimemetheka njalo elizweni lemhlabeni jikelele ngesikhathi eleBotswana lisithi seliyaqala ukuvula imingcele kuyonale inyanga. Emhlabeni jikelele ikakhulu kweleMelika inani labatholakala belegciwane leli seliqanse kakhulu laze lafika kunkulungwane ezedlula kancane ikhulu 126,000 ngelanga linye. Kwele South Africa lakho kade selehlile kulabantu abaphansi kwenkulungwane ababanjwa leli gcikwane ngelanga kodwa selikhuphukile leli nani. Siqoqe lesiphathamandla sabaphila ngokuthengisa izitaladeni abebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni othi abantu sebengani sebesephula imigoqo yokwenqabela leli gciwane bebona ungani seliphelile lona lisakhona.
Siyakubona kuthiwa igciwane seli ngani liyaqansa inani eSouth Africa. Ngokunjalo ke abantu bayakhathazeka empeleni kodwa ke ngomnakano wethu sinakana ukuthi abantu bebezichaphela endaweni ezingavunyelwayo bengena bephuma nje kisabona ebulenjini lapha i-video engathi border uma bekhuluma ukuthi siyazichaphela thina egangeni ngoba akula kudla into ziyadula eZimbabwe siyathenga imithi eSouth Africa ngoba siyagula kutsho ukuthi vele abantu bezihambela nje bengahlolwa nxa ubhoda sevula kuyinto enhle ngoba abantu bayachapha endaweni ezifaneleyo bese bekhangelwa nxa utholakale kule gciwane ke bele mzamo yokuthi ungathelela abanye njengenhlanganiso siyakwamukela lokhu ukuthi ama-border avule ngoba phela abantu esisebenzela abaningi kakhulu abachapha ngcele bese siyathenga impahla kade bethwele nzima kakhulu kade izikolo ziyavulwa nje kunje abaningi abazebenelisi babhadala imali zesikolo kwintantana babeyile esikolo so hhayi kuyinto esiyemukelayo kakhulu ukuthi amabhoda avulwe kodwa siyazi ukuthi abantu abangenayo uzawa behlolwa bengahlolwa-ke nxa ulo gciwane-ke imizamo yokuthi ungatheleli abanye ithathwe
ngokubona kwakho abantu belokhu besalandela na imigoqo yokuthi bazivikele ekutholeni leli gciwane
ye abantu abanye basazivikela ungabhodabhoda abanye bayagqoka amamaski kodwa abanye ke bangani basebekhohlwa ukuthi umkhuhlane ukhona nesikwenzayo njengenhlanganiso yokuthi silabantu esibaqoqileyo ukuthi babhodabhode lapho olabantu bethu abasebenzela khona phambi bakhumbuza ukuthi bagqoka amamaski bageze izandla bayenze i-social distancing nxa bethenga nxa behlangana abantu abathengayo kuyimizamo yethu njengenhlanganiso ukuthi sinqabele ukumemetheka kwegciwane leli kodwa abanye abantu bakhohlwa sibili bona umsegqoka imaski sebona amapholisa kutshengisela ukuthi-ke abantu bacabanga ukuthi imaski vele igqokelwa ukulandela izinqumo nothi ukuthi inqabele ukumemetheka kwegciwane kodwa ama-beliefs ethu esithi ngama-market beliefs ayabhodabhoda emkambo lapha ekhuma labantu ebakhuthaza ukuthi bazivikele kumkhuhlane lo okunye njalo sesinike-ke amamakethi amaningi ama-sanitizers amabhakethi ogeza izandla lama-maski ukuthi samuthi sikhuthaza abantu ukuthi bazivikele njalo siyakhankasa lapha emsakazweni eminingi sikhuluma siletha imbiko yokuthi abantu bazivikele bathathe izinqumo zenezi zakhulunywa i-World Health Organization
umnumzana Michael Mdladlandiweni isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyibulawayo Vendors and Traders Association ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo Namuhla kwenziwe isikhumbuzo sikamuyi umnumzana Kenneth Lina obemela isigaba seGlenview edalela ePhalamende engwebandla leMDC Alliance ngesikhathi leli bandla likhala ngokulahlekelwa ngamalunga alo amaningi asakhulayo kuwonalo umnyaka. Umkhokheli webandla leMDC Alliance ubekhona embuthanweni lo owenzelwe eGlenview. Ulina uzabekwa kusasa kibo eMaswingo. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda othi lumnyaka ubumubi kakhulu ngoba belahlekelwe ngabasakhulayo bebandla abanengi.
Mahlabe Zulu siyalibikela ngokudana ukuthi iGlenview silahlekelwe ngamaqhawe amabili. Okuqala silahlekelwe ngu-former councillor weGlenview 1 uCouncillor Dewa. Kwasekulandela uMP uKennedy Dina uMP weGlenora weGlenview North siyadana kakhulu ngoba ngensuku ezingu 6 weeks sesilahlekelwe ngamaqhawe akwana 2 former MPs and 3 current MPs yikho ke siyalibikela ukuthi sithwele nzima sikhala lalabo abafelwe izihlobo zabo njalo thina abantu beMDC sikhala lemuli yonke eyakodina lakodewa sithi ngamaqhawe edezimisele kulisana lobubi beZimbabwe bengalankethi abachabi bethanda iZimbabwe hatshi ukuthanda abantu yikho ke siyalicela mahlabe Zulu ukuthi lonke eliseduze lalapho okukhalelwa khona liyencedisana labo njengoba ukuthiwa isihlobo sakho kubuhlungu kangaka. Abantu bakithi bathwele nzima, abanye babulawa ngama-stress, abanye babulawa yi-coronavirus, abanye babulawa zindlala njalo lokuhlukuluzwa. Asisakwazi impela ukuthi kambe sokunani lokho okusithathela amajaha amancinyane lamantombazana amancinyane esithembele kiwo. Mahlabe Zulu, konke sikufaka ezandleni zikaMdali ngoba sonke sizalandela. La yiwo amaqhawe esizwe esithi ngama freedom fighters edefuna ukulungisa iZimbabwe.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kwezemaphandleni, izakhamizi zedede esigabeni senyakatho emaNdebeleni zikhala ngodubo lokuswelakala kwamanzi kusukela ilizwe lithola uzibuse. Zithi njalo kudala zaphanyeka isicelo kukhansili yalumango ukuba ingenele ilungisise udubo lolu ngoba lulokhe luqhela. Lalapho amandla kagetsi engahamba kusuka kuphambanise ukudonswa kwamanzi abawathanathayo asuka ezibholaneni ezisewange National Park. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo esedede.
Iningi lezakhamizi zedethe ziphila nzima kulandela udubo lokusilela kwamanzi osekubangele ukuba bacele ikhansili ukuba ibakhele izibholane duze lamakhaya. Isakhamuzi sedethe umnumzana Stanley Gabriel uthi amanzi abawanathayo ayingozi enkulu kumpila kahle yabo.
Hayi dethe, lapho amanzi esebesiwakha le rollers ayagijimisa ngesisu akho sharp. Ngona besenzela izibhorane samwe khona.
Umnumzana Shamiso Dube uvumelane lo Gabriel ekuthini kungcono bagejelwe izibholane ngoba udubo lwamanzi lubachayelela phansi.
Hayi Dube, siphila nayo into yezinwa, amanzi asiyalela phansi. Izinwa ithi nxa sibe demand imali zabo ka wabuya khona khona bethu libhobo jani bevala bathina, but nqambe kule problem samwe ka abasitsheli babethule. So thasakwazi ukuthi isenze njani ngeZimbabwe le kumbe ngcono abadala benza beswayela imigodi nxa uhlupha.
Umnumzana Brad Chup esinye njalo isakhamuzi sedethe uthi amanzi abawakha e-NRZ akalungelanga abantu.
Asithole manzi asefu anti asilumisa ngesisu asigijimisa emathoyilethini lapha, so ngangcono besifakele izibhorane lezi bezilungisise kuhle kuhle sithole amanzi asefu. Ya,
ukhansela kaward 16 elupote ewange umnumzana Cosmas Mwakiposa uthi udubo olukhulu yikuthi abalamadamu.
For example, lamhla kade sile budget consultation le council, then if first okuphumileyo iproblem yamanzi, okuphumileyo sile challenge yamanzi, asilamadamu, izibhorane ziyafa, siyehluleka ukubhadala izimali ukuthi khona sidinge izinto ezokulungisisa isibhorane.
Izakhamizi zedethe zicele ukuba uhulumende angenele kudubo lwamanzi bagejelwe izibholane duzane lemizi yabo kanye namadamu ngoba ukusilela kwamanzi kubaphilisa nzima kuphinde kudale ukubuyela emuva kwezentuthuko. Bathi njalo ngabe amadamu akhona balakho ukuziphilisa ngenhlelo zezingadi zokulima bethelezela umnyaka wonke bengalindeli ukuna kwezulu lona elivele lingani kuhle emhlubulweni weMandebeleni. Asenelisanga ukuthola impendulo yemibuzo yodubo lwamanzi kumqondiso wekhansili yewange umnumzana Phindile Ncube esilevi wayelotshelwa saze saya emoyeni. Ngimele iStudio 7 ngisedethe, ngingu Anastasia Ndlovu.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje kuhlelo sixoxa lo nkosazana Sinini Lindsay Harmon Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leLouisiana khonapha eMelika. Unkosazana Ncube obevotisa kukhetho oledluleyo lokudinga umongameli usichasisela ngomsebenzi wakhe kanye lokuthi umumo unjani edolobheni lakhe ngesikhathi amavoti ebalwa.
Funde convent primary and high school. Asensiza as Bayabonakala yini abantu abansundu abavela kwamanye amazwe e-Afrika kumbe kwele Zimbabwe? Siyabona ukuthi amavoti yalokhu ebalwa kwamanye amadolobho. Umumo unjani khona ngapho eLouisiana?
Umumo is just business as usual. Ngenxa yokuthi lapha iningi labo ngabelungu ngabasupporta umongameli welizwe leli. Bayazi bavota abantu abansundu abayiba bajayela ukusupporta ama-Democrats balutshwane kakhulu njalo abavoti. Uyezwa abanye xa sihlangana labo emsebenzini langapho ungathi uvotile bathi akusoze kusize ngoba singavota akusizi. Bayazi ukuthi bawinile abalapha ama-Republican bawinile ngoba kuthiwa it's a red state, it's a Republican state. Bahamba bayakwenza abakwenzayo njengenjayelo, bayavota, bayazi ukuthi bayawina ngoba bayi-majority vele bona lapha. Ama-elections lawa abe-free and fair sibili ngoba abantu bavota early, esithi early voting like a month or so before kumbe kwakungamaviki kumbe amane depending on i-state abahlala kiyo. Bavota bethumela ngencwadi nge-post, baba lethuba njalo ukuthi abangavotanga leziyana ezindlela beze mhla welanga ngolesibili. Babuyile abantu bavota sibili.
Lo ngunkosazana Sinini Lindsay Harmon Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leLouisiana khonapha eMelika. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Namhlanje sixoxa lomnumzana Mthulisi Hanana obaleka eZimbabwe. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Gandhi ukuyamukelwa kuhlelo. Ngiyabingelela futhi labalaleli.
Umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi kahle kahle kuyini okwabangela ukuthi ube sendaweni engaziwayo lapho sucatshe khona?
Mhlaka 28 July lonyaka phakathi kobusuku sokusiya kubomathuwane umuzi wami wagqekezwa abantu abazingenelayo ngabantu ababethwele imbhobho ngamapholisa namasosha labantu bezanu labanye sicabangela ukuthi kuyenzakala ukuthi ngama-CIO. Babuza unkosikazi ukuthi ngingaphi, bakhombela ngombhobho. Abantwana besethusela ukuthi bazadubula nxa unkosikazi engatshongo ukuthi ngingaphi. So basebetshiya umlayezo ukuthi kumele ngitshiyane lokuthi ZANU-PF must go, kumbe ukuthi corruption must go, kumbe ukwenza noma yini ephikisana lo hulumende nalo khona. So ngasembondi kangevikelekanga laba bantu bebetshona bekhona belandela unkosikazi lapho anxa ephumile endlini siya noma siya ngapi welandelwa zimota okwamavika esithupha zithi hayi ukhanya ukuze sivikeleke sabona ukuthi hayi ukuke siphume nje lati siye khatshana kancane ukuze siphephe.
Sizwa kuthiwa ulohlelo lokuphathisa ababe ngaba lwebenkululeko bekuviyo lezibra abaseZimbabwe. Ungasitshela ukuthi uhlelo lwakho luhamba njani?
Okukhona babagandi ukuthi ngisekucatsheni lami kwami lapha engicatshe khona. Ngeke ngafonela abadala bethu ababe kuviyo lezibra ngibazisa nje ukuthi hayi kulezi nsuku lingabona kuthenya ngehlelwe lokhu lalokhu. Manje ngithe ngikhuluma labo bakhanya bekhala abanye bakhona ngendlala ukuthi manje fukahana nanje wasukhashana kangaka ozabe sibhasopa ngubani. Ngasembona ukuthi lami njoba khale zingani angimanga kuhle njengomuntu ohlezi ngesibune sizoda kumbe ngathomi ngonya olulodwa. Ngase ngicela kwabafowethu ngisebenza uTwitter labo WhatsApp ukuthi hawo bantu silabadala ngale abalambayo abanye bakhona ngokuswelakala kwenhlanhla babhujelwa ngabantwana basela ngisho umntwana kumbe balabantwana abasemazweni abangathumeliyo kumbe abangasebenziyo khonapha ekhaya abanye bayagula futhi. So abanye bakhona bengithi ngikhuluma labo umntathu olamalanga amabili engasazi sithwala ngapha ngabantu kumele bebe nathi imithi ethize. Ngasembona ukuthi hayi ngcono sikhankase bengikhankasela abantu ababili ekuqaliseni kodwa kuthe sembona ukuthi iresponse yakhona engathi abantu bayabangisekela ngathi ukuthi ngivule ngingavaleli abanye phandle ngoba abantu ababanjwe indlala ngalesi sikhathi baningi. Ungathi impilo enzima emuntu nosebenzayo manje nxa sesingakhangela abadala bethu abangasebenziyo kazibasekeli ikho ngathi hayi wothi sizame khona ngokuncane thina njengabantu ababo esingakwenelisa so besikwenza besicela ama-100 rand ebantwini umuntu angathi sikhanye singathunyelwa ngabantu abangu-100 sile 10,000 ne-10,000 siyathenga igrocery engakhangela umlwelo wenkululeko inyanga yonke phose inyanga zise zibe mbili. So yilo uhlelo kade silwenza.
Bayaphathisa yini abantu abasemazweni?
Angifuni ukuthi khona ngithi bayaphathisa kumbe kabaphathisi kodwa khonokho esikutholileyo siyakubongela ngoba siyananzelela ukuthi khathesi sesikhathini esinzima abantu kabasebenzi umhlaba futhi uvaliwe ngenxa yalolu bhubhane lwe-corona COVID-19 ekade lukhona lovala umhlaba wonke. Kodwa kungasenani phakathi kokuhlupheka okungaka abantu bakithi benelisile ukuthi basincedise ngalokho abasincedisa ngakho. Singaba singasenelisanga ukufika kulapha kade sikhangela ukuthi sizafika khona kodwa siyakubongela khonokho okwenziwe ngabantu.
Ungavalelisa uZulu?
Hayi balaleli layo babo kanti ngiyabonga ngesikhathi sakho. Amazwi ami okucina nje ukuthi bengilesifiso esokuthi ngayiphupho likanyongolo liyafezeka owakunanzelelayo ukuthi ngelinye ilanga amajaha akhe lawa athatha lawo ilizwe azalamba wasedinga amaplazi izakhiwo lezifuyo lokunye nje okuchiyeneyo esenzela ababantu. Kodwa ke ngokusweleka kwenhlanhla lokukhalipha uhulumende wezikliwi owezigangi lwababulali wabulala amazibra phinde njalo mbonge laba abasekelayo. Ngiyabonga.
Loko ke ngumnumzana Mthulisi Hanana owabaleka elizweni besixoxa laye ecingweni eseSouth Africa kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba. Umnumzana Joe Biden usekhethwe ukuba ngumongameli weMelika kulandela ukwethulwa kwempumela yokhetho esigabeni sePennsylvania. Lamhlanje kwenziwe isikhumbuzo sikamuyi umnumzana Kennedy Lina obemela isigaba seGlenview edalela iParliamente engowebandla leMDC Alliance. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.